katisho lasebozana akwakula nje yenzayo engilindile ukuthi bendindi coach chase yami ukuthi uqale ukungena so iqalele ukungena ngemande but bathi siyakuyiphindele futhi ngoSeptember.
Ye icala leli ngilani?
Hey icala leli likhulu kakhulu baba gift endelinzima kakhulu ukuthi yabona ma ongahlangana nalo asonto ongayiphosa le nto engayenzwa ngumuntu wasebutwana ngapha ngaginwa ngomunye ubaba obutwana ngapha mna ngangisebenza ama-bishop yabo so njengomuntu okebhayo izihlahla emasimini abantu ubaba lo wasefuna ukuthi ngimgebhele izihlahla ensimini yakhe ngisindima ezimbili le half so ngathi ma ngiceda ukugebha izihlahla lezi ngifuna imali ubaba lo wase khanye ngafuna ukungibhadala kugcina sengithathela umbhobho engidubula ngombhobho obhulethi so ngaze ngagcina sengiluza izandla angilazandla so ngikhuluma lawo so
wathe kudubula khonapho wayesithini
manje ukuthi ngomzimbabwe ngabe ngiyakwazi ukuthangela amaphepha okuvunyelwa ukuthi ngabe ngilapha elizweni lebutswana ngabe ngingamhlukuluzi wayefuna ukuthi ngabe ngithatha i-200 kula phezu kwemali engangiyifuna engange-3400 kula.
So ubaba lo wayengaphuka ngkhona lapho kwenzakala khona khonoku njalo kwakunini?
Radisile eduze le mahala kwakungo-2013.
Kwahamba njani khonapho ekudubula wayesithini vele?
Ukuthi kwalayala akula mali anginika yona ngiwumzimbabwe ma kula lapho engifuna ukuthi aripota khona ngihambe ngiyoripota so mina ngase ngisiye epolisi ngaripota nje ni baba ngangiripota khona amapolisa akhona banitshele ukuthi bona abasebenzi nge-Saturday ngibuyele back emzini so ma ngingafika emzini uzanginikeza imali ma nganginikeza imali ngibuyele kibo nge-Monday yikho benza bona ukuthi bengayenza njani ngecala lami inkosi izabe khona ebusa khona lapho so ngathi ngibuyele emzini angizange ngifike ngikhulumela lutho mina ngathi ma ngifika kuphela ngingena ngisingiqonde endlini lapho ebengihlala engihlala khona yena wayekhuma emoteni ngombhobho wakhe ekuqalisa ukungijubula and khonapho ekujubula njalo ngangilo girlfriend yami labanye abantu ababekhona khonapho.
So manje kusukusela ngaleso sikhathi kuze kufike lamhlanje kade usebenza njani khonapho ke mnumzane?
Hey, since last since ngo-2013 mhla ka-12 October until now. Lapho emthwala bake bathi mamphume esibhedlela ngoba ngahlala 5 months esibhedlela, mamphume esibhedlela. E-government eBotswana babe sinye deporter eZimbabwe. So ukuthi i-government eZimbabwe banginceda kakhulu ngokufika le bala ukuthi ngingene icala lami lingathethwanga ngaphenduka so ngathi ma ngiphenduka ngabuya nganikezwa omunye umama futhi ongumtswana ngimnikezwa ikaibotswana ukuthi angizohlala la ezongigcina loo mama laye waqalisa ukungisuka ehamba lami ecela imali ebantwini ecela imali suka lapho uyangincisha uyakwanisa ukungilalisa ngendlala manxa ngiyalela ukuhamba layo kulabo bantu kuthedini imali ngagcina ngibuyela bheke kibo abantu be-government ebotswana ngabatshe ukuthi hayi mina kangisafuna ukuhlala lalo mama lo mina bengivele ngile girlfriend yami kungaba njani lingincise ukuthi ngidinga indlu ngihlale kuleyo ndlu ngihlale lo girlfriend yami.
Ula bantwana abangaki njalo ubakhona abantu okuthi nga uyasebenza nga uyabanika imali?
Abantwana ababili ngamthwalela oyedwa so mina ngayenza 2 lines ukuthi uthi abantwana abayi-3.
Ye so aba ye kube
umwana wakhona ole 3 months kasi
manje uphila njani? Ye uphila njani manje mnumzane?
Laba bantwana brother ngiyashupha ngiyazama ukuthi abantu bengincedise ukuthi ngikwazi ukubangenisa isikolo but ku-government yeBotswana akhona ngincedo lutho engilutholayo abangincedisi ngalutho lo nje ngihlala kuyo ngincedisa ngabantu kuphela bamakampani azimelele wodwa yoba ngincedisa ukubhadala irenti lokudla sisi bento okumelela ikhesi le ukuthi ingene but kulo omunye ubaba othiwa ekhampani ye-Fidelis Ncube kuthiwa ngu-Fidelis Ncube ya loo muntu ngiyumuntu engiphetheyo lo ngoba every month iyanginika i-check ye-1000 kula.
Oh okay, so singathi-ke icala lakho udinga ukuthi uphiweni khonapho?
Mina icala lami ngidinga ukuthi ngincediswe ngokuthi bekwazi ukuthi ngithatha ngaphi imali for the whole life njengoba ngingazi lami ukuthi ngizophila isikhathi esingakanani ngifuna ukuthi ngabe ngiyaba lo muzi wami maybe umuzi olezinto eziningi njengalokhu ngingasasebenzi ukwenza ukuthi ezinye zezindlu maybe ngingakwazi ukudinga abantu abangarenta bebenginika imali every month and then lama-artificial hands ngilesifiso sokuthi ngabe kumbe abamanye amazwe kanje bangangincedisa ntoli yama-artificial hands Yeah, I'm sure lapho kungaba ngcono la isingakwazi ukujabula lami, but still ngilama bullet engilawo esifubeni lapha angakhutshanga lawo, ngoba lapho ekuthiwana akula specialist doctor, uyabo.
But mangaki ama-bullets wona lawo asesifubeni?
Ama-bullets lawa ndoda lawa asebenzisa umbhobho lwana ofake ama-bullets lana angangezisefe zebhasikile aphume emaningi, so wayeshaya kwangena kukuningi esifubeni. Kuningi angeke ngikwazise lokhu kubala, even bona ama-doctors bathi abakwazi ukuthi kungazi ngoba kuningi.
So khathesi ungakwanisa ukuthi ukhuluma ngesikhiwa? Singathi-ke icala lakho udinga ukuthi uphiweni khonapho.
Ngidinga ukuthi ngincediswe ngokuthi bekwazi ukuthi ngithatha ngaphi imali for the whole life, njengoba ngingazi lami ukuthi ngizophila isikhathi esingakanani. Ngifuna ukuthi ngabe ngiyaba lo muzi wami, maybe umuzi olezinto eziningi njengalokhu ngingasasebenzi, ukwenza ukuthi izinto ezozinzi, maybe ngingakwazi ukudinga abantu abangarenta.